Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Abantu beZimbabwe bangena kumnyaka omutsha bekhala ngesimo esibi somnotho welizwe. Kambe umnotho welizwe lweZimbabwe uzaguquka na lo nyaka? Ukhangela ukuthi uzakwenzani lo nyaka okuzaguqula impilo yakho? Ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngezinqumo zomnyaka ka-2019 njalo lokuzakwenzakala lo nyaka kwezombusazwe lezomnotho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1202 465 0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave.